Njengalokho engake ngakukhuluma babuNkomo maye ngesikhathi nxa kusaqhubha icala lika George Floyd ukuthi icala lika George Floyd babuNkomo lalingakhangelananga laye uGeorge Floyd yena ngokwake kuphela kodwa ke icala lika George Floyd kwakuyikutshengisela ukuthi kuzayeneliseka yini ukuthi abantu abamnyama lapha ababe kuukuthi bayahlukumezeka khona kuzabe lesisombululo yini indlela elaphethwa ngalo icala lika George Floyd kwatshengisela ukuthi kusase kuningi kusase lebanga eliningi elifanele ukuthi lenziwe ukwenzela ukuthi abantu noma umnyama noma ngupho mbala uzithole unzinzile nxa usilizweni laseMelika ingakho kathe sibazama kakhulu ukuthi babuyele bake bayephenyisisa bake babona ukuthi lamanye amacala avalwayo ikakhulukazi ngesikhathi sika Donald Trump ukuthi avalwa kutheni njalo avalwa kuhamba njani nxa sisiyakhangela kuningi okuye kwakuvalwa amacala kodwa ukubona nje ukuthi lapha kuvalwa amacala afanele ukuthi ngabe ukuthi athethwe ngendlela iqondileyo kodwa avalwa kungenxa yokuthi babekhangela ukuthi umbala kalo odubulileyo olipolisa edubula bani njani ingakho sasukubona ukuthi diva nje kube into ephelele emoyeni kodwa ke uJoe Biden nxa ungakhangela even i-cabinet yakhe uzamile ukuthi ahlanganise abantu bonke okutshengisela ukuthi yena ungumuntu esimaziyo kusuka kudala ukuthi wayengumuntu ongacwasibala njalo uJoe Biden even ngisho lesikhathi se-South Africa ngesikhathi se-apartheid nguye yedwa umuntu omhlophe owasemelika owayegqugquzela ukuthi yena usapota iningi labantu abase-South Africa abayabantu abamnyama akasapoti laba abalutshwana abayibo abancindezela abanye abantu yena wayesapota ilungile lokuthi ufuna ukubona wonke umuntu ekhululekile so lokhu kungumanqoba kakhulu njalo uyatshengisela ukuthi umkhondo wakhe lo wayevele ehamba lawo kusuka kudala akawulahlanga ngitsho lakathesi
ubona amanyathelo la eqeda yini ukubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika
uhlupho lolu lokuhlukuluzwa kwabantu ikakhulukazi ngikhulumela abantu abamnyama babuNkomo noma ngithi i-minority ekhona lapha nezweni laseMelika luhlupho esilwaziyo ukuthi luhlupho olusuka kathana akusoze kube luhlupho oluza phela masinyane kodwa indlela esekuza kwenzakala ngayo kathesi ngithemba ukuthi la mapholisa nxa ekhipha umbhobho icabanga ukuthi adubule umuntu omnyama uzazibuza ukuthi into engiyenzayo kuyini sekuzabe lakhona kwalo ukuthi umuntu azibuze ukuthi lokhu akwenzayo kulungile yini noma kulunganga sekuzaletha mehluko kakhulu ngeke sisabona abantu bebulawa ngendlela kade bebulawa ngakhona bebulawa mahlayana ngathi kubulawa nje inyamazana noma inyamazana ezizibe ngcono ngendlela kade kusenziwa ngakhona kuzabe lo mehluko omkhulu kakhulu ngoba i-justice system isisebenza okweqiniso ayisebenzi ukuthi imela abantu isigebenga nxa siyisigebenga nxa senze ubugebenga sizafesana lazo lomthetho ngendlela ubugebenga basibe ngakhona ubugebenga noma ubenze ulipolisa noma ubenze uyi-civilian ingalo yomthetho kufanele ukuthi iyenelise ukuthi inyelele wonke umuntu ungakhethelekile ukuthi ulipolisa noma umbani kodwa ke amapholisa kakhulu yiyo bafanele ukuthi babekwazi ngoba bayahamba bayetrainela babekwazi ukuthi nxa kuthiwa ulipolisa futhi uziphathe njani emphakathini.